Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 22 kuNhlangula 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
bona ngazathi abantu bangaze begqoka ama mask but in i-social distancing ngiyinye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga
inani labantu asebebanjwe i-coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe yilomkhuhlane labo sebekhwelile baya kwabayisithupha
umkhuhlane wakhona ukukhanya abe-BCC bayehluleka ukuthi bawuvimbe bebawenqabe okubangela ukuthi ube lokhu ngani kuyamemetha kuyaphambili.
Inani labantu asebebulewe isihudo kobulawayo lalo selikhwelile laya kwabalitshumi lambili. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi phezu kodaba lweholo kuyaqhubeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo ngabathathu izolo laya kumakhulu phose amahlanu 489. Asebefile sebeyisithupha kulandela ukubhubha kwabantu ababili ngomgqibelo. Omunye wabantu laba ngowakobulawayo kuthi omunye ube yisakhamuzi se-Midlands. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabathathu ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo laba ababili ngabavele kwele-South Africa kuthi oyedwa ngobevele ehlala elizweni. Asebesindile kulomkhuhlane sebengamachumi ayisithupha lane 64. Inani laba lomkhuhlane lo kulezinsuku likhuphuka mihla lamalanga njalo abanengi abalawo ngabavela kwele South Africa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu ungakhangela abantu abalahlupha abantu ababeklamzi ngohulumende uhulumende abantu abakuhulumende basuke batshontsha imali bazinothisa ngakho akuzange umkhuhlane lo wathathwa serious from the top leadership so abantu labo ngoba ukukhokhela abazange batshengisa ukuba serious ngomkhuhlane lowo labantu ababuthathanga serious ngokufanayo. So mbona ngazathi uhlupho alukho ebantwini, uhlupho lusebantwini, abantu abafuze ukuthi ngaye bakufundisa abantu ngomkhuhlane lowo. Bathatha lezi mali bazihambise ebantwini ukuthi zincedise kube lani lezibhedlela ezokukhangela abantu abale corona. But njengoba nje sibonile onguminister we-health esebotshiwe, kodwa ebotshwa njalo kulabantwana bakamongameli abathintwayo okungakatsho. So mbona ngazathi into yomkhuhlane lo abantu abenza ubuchapha nguhulumende.
Abantu abanengi sizwa kuthiwa ama maski bawagqoka kuphela bengabona amapolisa okungangokuthi besabukubotshwa kakhulu kwedlula ukubanjwa ngomkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Abantu batshona bebhotiga ngalonke leli. So mbona ngazathi even beyafaka ama-mask ungakhangeni i-social distancing. Isi uhulumende laye seyidiscardile ngoba ungakhangeni inumber yabantu asebengigada amabhasi and so forth and so forth. Ngenxa yokuthi ilizwe lethu vele lifile. Amabhasi ehamba egcwalisile abantu ngoba ilizwe lifile. So mbona ngazathi abantu bangaze begqoka ama-mask but in i-social distancing ngeyinye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga. Wonke umuntu uvuka eso njengenja ugcwala iganga lonke dingo angakudli konke khona kuyana mbona ngazathi ngezinye zezinto ezibangela ukuthini umkhuhlane uqanse lokuthi abantu ababuya from outside the country ngoba ungakhangeni number ilokhu iqansa and iqanisa kakhulu ngabantu ababuya from outside the country. Akulandlela ecacileyo ukuthi abantu labana bancedise kanjani nabefika besuka kuma quarantine centers and so forth and so forth. So mbona ngazathi uhlupho lonke lolo lubuyela kuhulumende ngoba ungakhangeli Thornbrook ukhangelile okuzeni lesi sikhisibhedlela sikankomo uloko kuto kusalungiswa kodwa sesilezi nyanga ezingayo into le ihlasile so mbanza lokhulumende wethu kwakuthathi serious
umnumzana mbuso fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye ibhetshu likazulu sixoxela ekobulawayo Kubikwa kulomfana osakhulayo obulawe isihuto esihlasele elokitshini leluveve izolo kobulawayo okubangele ukuthi inani lasebebulewe ilumkhuhlane likhwele liye kwabalitshumi lambili. Abantu abanengi labo babikwa belaliswe ezibhedlela kuthi abanye ngabagulela ezindlini. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Thembelani Dube yena othi umkhuhlane lo usuhlasele emalokitshini amanengi.
Bakhona abantu begwabalanda kuwat 16 ungababuza labaza kuthi uthi izizabo ziyabagidimisa ungananzela kunjalo le mpopho manje izitishi zengcekeza zivele zidubukile ziyageleza iganga lonke okuzabangela ukuthi khonokho vele kuseluveve kugcine kufikile futhi empophoma ngokuphangisa. Langapha kibophumulo ngananzelela lathi sikhonapha nje izisuka zisiphatha ngakuhle amalokitshi amaningi aphakathi kwalolu dubo oluhlangane leluveve yikuthi nje iluveve lusuke lwamemetheka masinyane kodwa kindawo eziningi amalokitshi amaningi sibili abantu bakhala ngalolu dubo.
Umasipala yena uthini kanti ngalolu daba?
U-City Council usehambile khona ngale wayazama ukucwayisisa ukuthi kanti kwenzakalani kanye lokugatha lukahulumende olukhangela ngezabelo lwe-local government lukhanya lukhona ngale phansi bazama ukuthi bacwayisise ukuthi kanti indaba yeluveve iminjani. U-City Council kodwa besekhala ngokuthi yena akasozenelise ukuthi umkhuhlane lo wenqabele ngenxa yokuthi ukhanya uyamemetheka. Ngakho-ke namhlanje sibone i-statement kichwe ngoyu PCCST uzafisa ukuthi ngabe kuthiwa uyathola imali edlulisa igidi semali yemeli ukuze ayinelise ukuthi enqabele lolu dubo ngoba kukhanya kuzafuneka amapipe lezi izinto ukuze kulungisiswe ngoba imbangela enkulu ngazanthwa amanzi abuye engcolelawa kuthintana ndawonye lokuthi amasuwa lamapipe amanzi kusuka kuthintana ngoba konke sokudala. So u-City Council ngazanthwa udinga uncedo lwemali ukuthi aphathiseke azama ukureplace lawa amapipe kumbe afaka amapipe amatsha amasuwa lawa amanzi ngoba ungakhangela endaweni enjengeluveve bekuvele sokuqalisile ukuthi kube njalo. Yikho ke abantu becabangela ukuthi mhlawumbe kulungiseni khonapho kwasuka kwasokuthintana-ke ipipe embe singathi impompi yengcekeza le mpompi yamanzi okwabangela ukuthi abantu bagcine sebenatha amanzi ayengcekeza. Lona nje belukhona uhlelo lokuthi u-City Council replace amapipe ungakhangela kubophumula east lakho bekwenza khonokho kodwa kwakhathesi-ke sokuzafunakala ukuthi impompi leziyana ezeluveve kukhanya ukukhala ukuthi ngabe ziyalungisizwa zonke ngoba sezindala kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa izakhamizi?
Amanzi abanathayo kwakhathesi baqaphele kakhulu bazama ukuwaqalisa ngokuwabilisa sokuneyo ngabe kusenzakala emanzini. So siyakhuthaza-ke izakhamizi ukuthi ziwabilise amanzi zingakanathi ngoba kuza kwenza ukuthi zivikeleke engozini leyi. Sibe sesithi thina ozizwe egula mbe ozizwe engaphathekanga kuhle sizwisisa ubuhlungu kagijimele masinyane emtholampilo ngoba siyakunanzela ukuthi ikhansili singanti sikunanzele konkeza sikukhuluma ukuthi nxa abantu bathe bethe bagula beguliswa ngamanzi ikhansili sokumele ibe lo mlando wokuthi ibahambise esibhedlela bangabhadaliswa.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi umumo omubi kakhulu esibhedlela kulandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zikhala ngeholo eliphansi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi kumele uhulumende aphange alungisise udaba lolu ukuze odokotela babuyele emsebenzini banakekele izigulane. Inhlanganiso le isole njalo ukuchaphazwa kwemali eqondane lokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus ethi kwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Odokotela labongi bakhalale umsebenzi ngeviki edluleyo lanxa uhulumende ebengezelele iholo besithi okuyimadlana kwakhona akubaphathisi ngalutho. Bathi njalo bafuna ukubhadalwa ngedola lemelika. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi uhulumende kumele esule idola leZimbabwe kusebenze imali yemelika kuphela. Kodwa ucubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukusebenzisa idola lemelika kuphela kungaba liphutha elikhulu.
Ngasikhangele kathesa kunzima lokuthi sikwenze. Kwakulula esikhathini sakuqala ngo-2009 ngoba sasithi amabhenki ayela ama-reserves foreign exchange ayelawo ayehlele phandle kwelizwe esasithi amabhenki lamabhenki onke esasilawo wawubona ukuthi kuma-foreign currency account kuma-nostro accounts babelayo le US dollar. Kathesi okukhangeleleyo ukuthi asila reserve currency, asilawo ama-deposits lawo kuma-nostro accounts, sililizwe nje elidlala ukutholayo. Ngananzela le foreign currency esilayo nxa engavelanga kuma-exports, nxa engasavelanga u-remittance, siyabe singela totally foreign currency, asila ma-reserves foreign currency. So kubana sicabange njalo ukuthi sithi asibuyeleni iyavelanga. And ungananzelela ukuthi bona laba abasele emsebenzini eZimbabwe, imisebenzi yabo eningi lakhona ayi-export ukuthi sithole foreign currency, imisebenzi eyenzakala ekhaya njalo ebhadalwa nge-local currency. So umbuzo omkhulu ukubana yesi isifiso sokuthi sibe laso. Yes, kungabe kuyindlela elula ukuphuma phakathi kwekudubeka loba ama-challenges wakhangeleleyo. Kodwa asilawo ama-reserves to sustain i-redollarization. Ngoba singavuka sithi namhla sifuna ukudollarize. Imali yefuel yakhona iyavela nga. Imali yamagetsene le iyavela nga. Imali yokubhadala izisebenzi zama-civil servant iyavela nga. Ngoba laba abantu abayibambileyo foreign currency ngalesi sikhathi, njalo la ma-price yethu wona enza kube lula ukuthi umuntu ole foreign currency athenge online kulokuthi ayisebenzise locally. Ngoba ama-private la ngokuhlanya ungazunanzelele even wona la ama-price e-US dollar akhwela ngane kule inflation ku-US dollar. So kule nto eziningi esingafuze sizikhangele njalo siziyenze njengelizwe before we even consider i-dollarization. Because kuya kulakho ukuthi siyakwanza ukuvuka sithi dollarize sivuke singelakho okweneleyo njengelizwe. Ikakhulu nxa sikhangele endabeni zokuholisana.
Kuyini okumele kwenziwe pho Shoko?
Esingathi singabe kulula ebesingakwenza loba mina ngilamandla labengakwenza beyibala ngisuse yona ngokwa US dollar ngithi eZimbabwe awula US dollar esetshenziswayo. Ngithi kanje asibeni lama price wonke eZimbabwe seza izindola le-rand. Thina njengeZimbabwe i-biggest trading partner yethu yi-South Africa, njalo singasebenzisa i-rand njenge-trade reference ekukhona eZimbabwe siyareduce ama-pressure amaningi okwananzela abantu baningi laba abe-China babuya khona eZimbabwe ngoba kulula ukuthola i-US dollar. I-US dollar is too much of an international currency. Ifaka ama-pressures amaningi ngoba imali enkulu ifunwa umuntu wonke. Umuntu engaba le US dollar uyayisebenzisa yonke indawo. But singathatha ama-price at city nge-rand. Kuyenza labo even osomabhizinisi babe lenhloni ukubana bevuke namhla bethengisa into ye-30 rand nge-$3. Ngoba yabo kukhanya ukuthi into le goli yi-30 rand. So lapha angeke ithengiswe nge-150 rand. Yinto engingazikhangela ukuthi besikhangile ukuthi sikwenze ulukulokubana siqhubeke sicabanga ukuthi dollarize. Ngoba lelo US dollar asilalo ngalesi sikhathi, njalo i-economy yethu ayimanga kuhle. Kwakulula ngo-2009, njalo kunjalo kulula kulama reserves. Wakubona uhulumende wathatha isikhathi eside esithi wonke umsivu 7 kahole i-$100 basic salary kuwonke umuntu flat, ngoba wayezama ukubuildana le capacity.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekubulawayo. Os nzulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi likomishini isisungule uhlelo lokuthathela labo abacatshangelwa ukuthi izikhohlakali inotho yabo nxabe ngehluleka ukuveza sobala ubufakazi bokuthi bayithola ngokusemthethweni leyo notho. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi uhlelo lolu lubizwa ngokuthi wakazvitenga sei kumbe wakuthenga njani. Uthi lanxa umuntu engaze funyanwe inkantolo emsulwa ikhomishini yakhe ilamandla okumthathela inotho yakhe engehluleka ukuchasisa imvelaphi yayo ngendlela esuthisayo. Lanxa abanye bekwamukela lokhu, abanye bathi ikhomishini le idlala amadlwane ngoba ibazi mhlophe abantu abetheswa amacala enkohlakalo abakuhulumende kodwa kayenzi lutho. Okunye njalo okumangaza abanengi ukuthi umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu eseteswa icala lokutshaphaza imali kahulumende kudaba lwenkampani yeDrugs International kodwa wavunyelwa ukuyalala endlini yakhe wavuka eziyela enkantolo engelazankosi njengezinye izibotshwa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Diva Dube.
Udaba lwenkohlakalo babunkomo siyalubona njalo lukhangelwe ngumhlaba wonke jikelele njalo okuludaba oluzisa ubuhlungu kakhulu ngoba inkohlakalo leyi esenze iZimbabwe yaze yaguqa ngamadolo namhlanje njengoba siyibona ilizwe selililizwe nje ngebizo kungase selilizwe eliyenelisa ukuthi lizimele noma lenze ezinye izinto ngokwalo kungenxa yenkohlakalo. Uhulumende nxa ezimisele babunkomo abayekele ukuthi baqhubeke beloko bekhuluma abantu beZimbabwe into abafuna ukuyibona namhlanje abasafuna ukuzwa izinkulumo kuthiwa kule corruption kule anti-corruption kulaloku lalokho okuza kwenziwa. Abantu beZimbabwe bafuna ukuzwa kuthiwa namhlanje uzibani bani ubotshelwe elinje ene kube ukuthi umuntu lo uyagwetjwa ngokuqiniso njalo banalaba abakhulu kufanele ukuthi nxa ukuthi besona akube yibo ababa ngumzekeliso ukuthi noma abanye labo basemuva kwabo bayekwazi ukuthi akekho umuntu phezulu komthetho nxa ukuthi umuntu ewonile njengena le nto enziwe ngoObadiah Moyo akahambe ayejele abotshe kutshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lizimisela ukuthi liqede inkohlakalo kodwa nxa kuloko kusakhulunywa kuphela kusakhulunywa kuzabe lo mehluko uphi njengoba kuzabe kufana lokuthi njengayena le minyaka eminye edlulileyo okuloko kukhulunywa kuphela ukuthi anti-corruption. Kulabanye abantu abazama ukuripota ama-cases ukuthi kule corruption eyenzakalayo endaweni ezithize kodwa ekugcineni uthola ukuthi wena muntu ofuna ukuripota leyo case ukuthi kule corruption endaweni ethize usugcina ususiba nguwe usengumuntu omubi noma ugcina usiba nguwe sengathi usulecala. So uhulumende akazimisele ukuthi aqede lobu huquluze obukhona osebenze ilizwe leZimbabwe laguqa ngamadolo namhlanje.
Umphathintambo wezempilakahle uObadiah Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu eseteswa amacala enkohlakalo kodwa wavunyelwa ukuthi ayezilalela endlini yakhe. Wavuka esiya enkantolo egqoka isudu ehamba ngemota yakhe njalo engelazankosi. Nxa bezimisele mpela ukulwisana le nkohlakalo iyo yini indlela yokuphatha izibotshwa le?
Umuntu mayedale icala babunkomo nxa esevele wavulelwa idocket nxa esevele wabotshwa akaphathwe ngendlela efanayo laye wonke umuntu oyabe ebotshiwe iloba ukuthi umuntu use ulesikhulu esingakanani noma ungabe ungusobhuku noma ungabe ungumuntu makhaza noma ungabe unguminister noma ungabe ungubani ezilongo ezinxa uyisitizen yelizwe uphethe isithupha selizwe nxa usuvele wadala icala usuthe ama-rights akho noma khonoko oyabe uyikho khona uyabe ungaselakho. Ingakho nxa ukuthi usuvele wadala icala akusela ukuthi utalo ukuthi lo nguminister kufanele ukuthi aphathe ngendlela engcono kulabanye abantu. Abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe bonke bayafana akekho ongcono kulomunye. Indlela okuphathwa ngayo abanye abantu ukuthi ufanele ukuthi abotshwe ehanjizwe ayelale esitokisini ayecela i-bail ephakathi esitokisini aphume ngendlela efaneleyo njalo aphume nxa ukuthi i-bail iye yagrantwa ngumagistrate. Kodwa ke lokho esikubona ukuthi umuntu uzalala endlini yakhe ebesevuka kuthengisela khona ukuthi inde indlela lapho esiya khona.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owaye ngukomanda weZipra ngesikhathi sempi yenkululeko umnumzana Stanley Nleya obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa eHarare emathuneni eHeroes Acre ngolwesithathu. Iphephandaba linye lithi njalo inhlangothi zesibhedlela seThorngroof koBulawayo ebezivaliwe zilungiswa zizavulwa ngeviki ezayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hayi, salibonani balaleli baka Studio 7. Nilalele lapha ukuthi lithe South Africa omama bayaphela. Zamani lani bomama liziphathe kahle, shiwa ligcina amadodeni kahle. Manje indoda ingasebenza, sikuthi olufuzele idlale ngayo. Lisenze ukuthi belixabana, lisenza ngabomo, litshekise ekukhulumeni kwenu nezinkulumo. Khulumisanani kahle, kungakugcina ungene ukufa phakathi kwenu. Ngoba nyalazi impela lana abafazi, mase indoda ingasebenza. Kusuka ukuthi undoda belisenza ukuthi nomali kuye busuku ezindlini ukuthi indoda ithi amen. Indoda ukuthi uvume intweni, intwe engalunganga. Hayi cha, mayindoda vela ufuza ngivumele ukuthi umfazi edlale ngawe enqondo zakho utuze abuye ngo-12 ebusuku eduvela emsebenzini. Hayi cha, vela kwenziwa njalo bafowethu. Namvumele le ndaba enje, ngiyazi ukuthi indoda uzigcina ithatha isimo sokuthi kubulala. Ukuthi lana abafazi labe bengakhulumi kahle emlonyeni, zibambeni kahle nani bomama.
Ivuka njani lapho ku-Studio 7?
Hayi, siyaphila lapho ekhuma lo lithoba lemfene ngkwabi e-Gauteng. Hayi, lapha kulo mfowethu lo engamzwe engathi ukhuluma ngosisi lo wayekhuluma ngomakhupho wathi useHaberun. Hayi mfowethu, mayuyubo. Yabona mfowethu, khonokho okwenzileyo ukuthi umfose ukuthi abantu bazamthuka. Akula muntu ozamthuka, wonke umuntu ulelungelo lokukhuluma lokhu akufunayo. So umuntu uyamcela ukuthi hayi shiya lokhu, umbonise kahle laye ezibonele ukuthi into ayiphathakiyo injani. But lawe umbona ngathi wawukhuluma kuto engathi umuntu ukuchamisa. Hayi, chamisa ndoda, hayi uyafana lo makhuphe, uyafana lezano, chamisa izinto zamashona. UGibson wabaxotsha lo Ishmael Ncube ku-MDC, yabo utswangirayo wathi libandla lakhe. So asishiyaneni lalo, asibumbeni ibandla lethu. AmaNdebele ayesaziwa ngezaphu. Mina ngikhule ngiyimemba yezaphu, lakathesi lo ngiyimemba yezaphu. But izaphu ngiyayibona ukuthi sikhulile sindala. Asivuseni yona leyo mthwakazi, libandla lakithi. Laba abadala bethu bona babakamthwakazi, ababizaneni bebambane izaphu, mthwakazi, uShimel Ncube, bonke bebuye bebambane. Kuyenziwa into eyi-one. Hayi amaqembuqembu, senzani izinto ziqine, uvusani iphathi eyi-one eyamaNdebele. Hhayi eyinye lapha nenye lapha njengesonto zamapostori lapha ejubheke yathola omunye ulapha, omunye ulapha, nomunye ulapha, nomunye ulapha. Asikho lokho, zingake zaphumelela, asibambaneni. Ngiyabonga, ngimuthoba lemfela.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Sebe sedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 50,000 abantu asebebulewe ngomkhuhlane we coronavirus kwele Brazil. asebe banje ilumkhuhlane bona sebe phezu kwesigidi iBrazil ngesibili ngemva kweMelika emazweni ahlaselwe kakhulu ilumkhuhlane kudubuke amabhomba amabili abulala abantu abayisikhombisa kweleSomalia izolo Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Umhlangano kaMongameli Donald Trump wokukhankasela ukhetho oluzayo awenzele edolobheni leTulsa eOklahoma ngomgqibelo ungenwe ngabantu abalutshana kakhulu lanxa nje yena ebesithi ukhangelele abantu abayisigidi. Lo ubungomhlangano wakhe wakuqala phakathi kwenyanga phose ezintathu. Abezempilakahle bebemxwayisa ukuthi engawenzi lomhlangano ngoba ulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus. Abanye bebengafuni ukuthi umhlangano lo wenzelwe eTulsa ngoba kulidolobho elilembali ebuhlungu lapho abelungu abazonda abantu abamnyama abahlasela khona ngo-1921 babulala abantu abansundu abangamakhulu amathathu. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ngokubona kwakhe kuyini okubangele ukuthi umhlangano kaTrump ube labantu abambalwa.
Mina ngombono wami mboni ngani ngaba izinto nje ezintathu. Eyokuqala iyiyo yena leyo ukuthi njengoba sikwazi kathesi kule gcikwane leli ele coronavirus so abantu abaningi besaba kakhulu khonoko ukuma besondelene ukuthi maybe bengalithola leli gcikwane so lokho bengabantu abahlonipha into ye social distancing leyo kutho kwesivili ama Republicans ayiwa supporta kakhulu yena uMongameli uTrump siyabona ukuthi angani sethe hem ungana basamthandi kangako kakhulu ngendaba yakhe njena leyo ukuthi ngumuntu ofuna ukuthi uye hlukanisa abantu ngombala and uTrump sibonile nje lapha ngendaba kaGeorge Floyd lo olweke kube ngamapolice eMinnesota ukuthi ubengasoli kangako amapolisa uyabona so abantu bangani basola kakhulu ukuthi uzaba kumongameli onjani ongazama ukuthi khona abambanisa abantu kuthi okwesithathu kube indaba yena leyo eyenzakala lapho eTulsa, Oklahoma ngo-1921 lapho abelungu ababulala khona abantu abamnyama over 300 bebemlalela nje into ze-racism zenezo so yena leyo i-racism enzakala ngo-1921 abantu abaningi bathe bekukhangela khona ukubabona ukuthi iTulsa aso dolobho elihle kakhulu ukuthi uTrump engaba layo le rally kakhulu ngesenzakala solisene sesenzakala ngo-1921 especially nxa ilizwe linje likhangele ama-protest okubandlululana.
Uphenyo luveza ukuthi umnumzana Joe Biden uyakhokhela njalo alubana luthe lwenziwa lamhlanje ukhetho uyamnqoba umnumzana Donald Trump. Ubona kusiba njalo yini ngesikhathi sokhetho?
Siyabona ukuthi uTrump yena evele ngumongameli njengokwakhe iminyaka ledlulileyo kazake ake abe over 50% ngokuthandwa ngabantu and ngendaba zonke lezi zakhe zamanga lobandlululo lapha eMelika sesibona ukuthi amanumber akhe sehlile futhi to lower 40s so umuntu nje ovele ekhangelela ukuthi uzadliwa nguJoe Biden ekupheleni komnyaka kodwa singakhohlwa njalo futhi ukuthi eminyakeni owadlulayo uHillary Clinton laye samtsho njalo ukuthi khona uyawina sibe sithi kuma double digits uzawina sibe lamdle upresident uTrump kodwa kwagcina sibe yena uTrump ewina uyabona so izinto zakhona siyabe singakwazi ukuthi you know oRussia labo babhizi benzani khona ngale.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanje i-coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe ngomkhuhlane lo labo sebekhwelile baya kwabayisithupha. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wesihudo kobulawayo lalo selikwelile laya kwaba lichumi lambili. Ukukhalala umsebenzi kwabonke labodokotela phezu kwedaba lweholo kuyaqhubeka. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.